Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 Nkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eMisa Zimbabwe iqhuba umkhosi wokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba emhlabeni jikelele ele World Press Freedom Day. Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yamafizi njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondiso zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe lamhlanje imanyene labohlangothi lwezemfundo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations Educational Science and Cultural Organization UNESCO kanye labakuhulumende emkhosini wokunanza ilanga lentatheli izindaba ele World Press Freedom Day owenzelwe kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Emkhosini lo intatheli izindaba ziveze inkinga ezibhekane lazo zokungatholi inkululeko epheleleyo ukuqhuba umsebenzi wazo kanye lodubo osoludalwa zindaba ezingela qiniso eziphuma enkundleni ezehlukeneyo zebulenjini lokuncipha kwamathuba emisebenzi ngezindaba eziphuma ebulenjini i-digitization. Umabhalane omkhulu kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana obekhona emkhosini wanamhlanje uveze ukuba uyajabula ukuba uhulumende lentatheli izindaba sebesiba lobudlelwano obungcono kusukela kuminyaka emine edlule. Uqhubekele phambili ethi udubo olukhona ukuthi iCOVID-19 iphazamise ukwethulwa kwemibiko ngendlela eqondileyo yabulala intatheli izindaba ezimbalwa njalo baphakathi kokuqondisa imithetho ephazamisa ukusebenza kwazo. Umnumzana Ali Khincube ilunga lekhomishini elawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe Media Commission uthi kubalulekile ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile besebenzisa imitshina yakulezi nsuku.
I think kuqakathekile ukuthi sibone ukubana iWorld Press Freedom Day lilanga lapho esithakazelela khona ukuthi hayi intatheli zezindaba zikhululekile ukuthatha indaba lokusakaza konke lokhu ngibona kulilanga eliqakathekileyo and ukusetshenziswa kwemitshina yesimanjemanje yinto eqakathekileyo. Kodwa into yonale yokusebenzisa imitshina yesimanjemanje kumele abantu beqaphele into eziningi ngoba ilakho ukuthi eminye imibiko engasiloqiniso iphaphatheke kakhulu, so kumele isetshenziswe ngonanzelelo.
Umbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology laye eyintatheli izindaba unkosazana Andile Chuma uchasisa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku.
I-World Press Freedom Day iqakathekile kakhulu khathesi sikhuluma nge-digitization ngoba kumele sibe kwazi ukuthi nxa i-content kumbe i-production ukuthi ama-journalists kumbe intatheli izindaba zisafe kangakanani online lokuthi i-content yakhona ivikeleke kangakanani.
kwathelizindaba unkosi khona dibiti uthi indikimba yalonyaka iqhakathekile njalo ihambisana lokusebenza kwezebulenjini.
World Press Freedom Day yama commemorations, I think itimi yakho iqhakathekile kakhulu ngoba sesibhala ebulenjini internet sesikhangela ukuthi khona kulama threats esiwatholayo because of the internet. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ungapublisha anything or give an update about what is happening, you are likely going to kulokuthiwa yikurakasha, there's this term on social media ukuthi abantu bayarakashana based on ama political perspective or inclinations. So konkhana kuyasi affect in our journalism work because there is no freedom after conversations on social media.
Umqondiswe amakhosikazi media unkosikazi Sibusisiwe Bebe uphatha udaba lobuhle lobubi bokusetshenziswa kobulembu ekuthapheni indaba.
Sanje uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi khona omama bakhangelele kakhulu ukuthi ilizwi labo lizwakale through ama virtual and digital spaces ngoba sokwehlile kwezinye indawo. So khathesi ngoba sesizibloggela, sesizingenela kubo Twitter, kubo Facebook, lathi sesizwakala ukuthi le micabango silembono, kodwa kukhona ukuhlukumeza kwabomama okwenzakalayo. Akuveli kuphela kubo hulumende, kuvela la kwabanye bethe siphila labo baba lezinye izinto nje njalo. So sikhangelele ukuthi njengokubuthana not just as ilizwe leZimbabwe but ezi-region ye-Africa ukuthi sikhangeleke ukuhlukumezeka kwabantu abasebenzisa ikakhulu intatheli izindaba abasebenzisa ama-digital spaces. Thina njengabomama siphathe kanjani lathi lizwi lethu kumele lizwakale.
Ilanga le-World Press Freedom Day lalonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Journalism Under Digital Siege. Kusasa uhulumende uzakuba lomunye njalo umkhosi wokunanza leli langa ekolitshini le-National University of Science and Technology. Loba nje leli kolitshi lifundisa intatheli izindaba kodwa alikabi lomsakazo okuludaba olungaphathi kuhle intatheli izindaba eZimbabwe. Intatheli izindaba zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqonga kwendleko yokungena ebulenjini lokungasebenzi kahle kobulembu oluqunywa mahlayana nguhulumende kungaba lokungahlaliseki elizweni. Zikhala njalo ngobunzima bokuthola ulwazi kumbe ingcazelo kuziphatha amandla zikahulumende ngokuyabe kusenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yama-fees njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Kwezinye izikolo esifana laseFalcon kobulawayo sibikwa sikhweze imbadalo yedlula isigidi esisodwa 1.2 million Zimbabwe dollars ngethemu inye. Lokhu ngokwakuqala ukuthi izikolo zivulwe abantwana bahambe kanye kanye ngemva kweminyaka emibili kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Ngakwelinye icele amatitshala ebikwa isithi nxa engakhwezelwanga iholo lawo azaqhubeka engayi emsebenzini ngemfanelo. Sixoxele umzali uMnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Abazali abaningi batheneka amadolo, abanye basala bekhakhamele ngendlela izinto ezikhwele ngayo la ngendlela imali yezikolo eqanise ngayo. Konke khonoko kuveza sobala ukuthi umkhonomi welizwe leZimbabwe ngumkhonomi ogxile kakhulu, ngibe singathi ulawulwa kakhulu ngumkambo omnyama. Kungaqansa ke ama rates khona ngale, kumbe imali indlela etshintshwa ngayo khona ngale umkambo omnyama, izinto zonke ziyeqazime lapha naziqanise. Okungakho ke okuveza sobala ukuthi intengo ezitolo ephathana lezinto zokufunda bezokuncedisa abafundi kanye lama school fees lawo ahle aqansa kukhangela ukuthi nxa kuyikuthi imali befakwe ngemali yemelika emkambo omnyama isimi ngayiphi indlela. Konke khona kanake kokudala imithela lesiyibonayo, kulomthelela omkhulu kakhulu. Uzafica ukuthi abadala abaningi sebethwele ijogwe elinzima, abazali sebethwele umthwalo onzima, kuyamele bahlawule imali eyesabekayo nxa sikhuluma ngemali yeZimbabwe njalo ibe imali eyesabekayo nxa besithi bangene ezitolo bethenga lezo mpahla ezifunwa ngabafundi. Bamadolo nzima lanxa bezabafuqela kusasa nje ezikoleni, iningi labantwana lizabe lingabhadala. ukubhadala ngeschool fees iningi labantwana lizahamba kuma boarding schools lingena lithwele imthwalo kumbe lingela imali eneleyo ukuthi ihlawulwe kumbe lokho kumele bakuthwale nxa behamba esikolo konke konke ke kungumthelela ukuthi kumbe kuyisiboniso sokuthi ilizwe leZimbabwe lilawulwa kakhulu ngumkambo omnyama bangakhweza emkambo omnyama izinto zonke ziyaqanda
manje ngokubona kwakho akusoze kube labantwana abaningi na abesikolo abazayehluleka ukuthi bayefunda ngenxa yomumo onalo
abantwana abaningi abavela ezimulini eziningi eziswelayo aziwe nelisa ukuthi zihlawule lezo nhlawulo ezifunakalayo ezikolo siyakwazi ukuthi umkhonomo weZimbabwe umkhonomo labantu abazisebenzayo umkhonomo wabantu abangelaqiniso lokuthi bazatholani imali njengoba nxa uzisebenza kakula guarantee yokuthi imali uzayitholani wonke konke kubangela ukuthi abantwana babe yibo aba affected kakhulu sokusephula kisekelo sombuso nxa sikhangela ikakhulu usection 75 76 77 ezikhuluma kakhulu ngezempila kahle ngezemfundo la kutholakala kwamanzi konkanza afika ukuthi ezemfundo yizwe sezi affected kakhulu ikakhulu nxa sikhangela abantwana ngenxa yokuthi umntwana ulelungelo lokuthi ahambe esikolo ngaso sonke isikhathi kungazi kwaba lezi zinto ezimvimbayo ukuthi aye esikolo kodwa nxa kuyikuthi school fees esitheza qansa sokuza kutsho ukuthi abanye abantwana sebezavayelwa ngaphandle kanti beke isekelo sombuso sithi i-education must be accessible and affordable konke khonoko ukukhomba sobala ukuthi umnotho welizwe nxa uthe wantengantenga ngendlela esiwubona ngayo ikakhulu nxa ulawulwa umkambo omnyama lokho esikubona kathezi izimuli eziningi ziza kwehluleka ukuthi zihambise abantu babo esikolo ngoba siyakwazi ukuthi ziyathi zivulwa nje kuyabe kumele ukuthi abantwana bakhokhe ezikolo ukuze izikolo azosebenzi ngokuqondileyo ngoba siyakunanzelela ukuthi uhulumende sowathatha wazigoqela izandla zakhe wamalaphana wabukela ukuthi abazali bona kumele kube yibo abakhangelane lezi ezikolo kodwa ke silethemba lokuthi njengoba kumnyaka ozayo kuthe imfundo kuthiwe imfundo yangaphansi imbele yaphansi ugrade 1 ugrade 0 umbe sitho ECD kusiya ugrade 7 uhulumende uthe kuzokufundwa mahala khangele ukuthi abazali mhlawumbe bazancedakala khonapho njalo abazali bangaze bakuthatha njengento encane labo bahle baku-implement bona kumnyaka ozayo umntwana kusho ukuthi kumnyaka ozayo onke weprimary kasoza kubhadala ischool fees ukhulume njalo umongameli bakhuluma njalo abeziphatha amandla ezikhangela iingatsha ezijeneyo zikahulumende ngakunjalo ke kutsho ukuthi kungaba lobubelo kodwa ke laba abantu kabasukumele phezulu bahle babe yibo abaku-implementayo bona kumnyaka ozayo ukuthi umntwana eprimary wonke kuthiwe kasoza kubhadala so asikunanzeleni khonoko sikhangele ukuthi abantwana bazawa lo dubo lokuthi bathathe ngaphi imali leyo ikakhulu from ema-secondary kusiya phezulu ngoba siyakwazi ukuthi lezi mali zakhona zazoziqansile nxa umntwana lokho eqansa ngemfundo esiya phezulu
umnumzana Thembelani Dube ngumzali njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kubulawayo Amalunga ambalwa awedale lePhalamende eleMelika eleUS House of Representatives agoqela umlawuli walo unkosikazi Nancy Pelosi asekwethekeleleni kwelePoland lapho ayexoxisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokunceda eleUkraine okulempi leRussia. UPelosi labanye bakhe bakhangelelwe ukuba baphume lenkuthazo yokuthi eleUkraine liphiwe olunye uncedo lwamabhiliyoni angaphezu kwamachumi amathathu $33 billion yokuthenga izikhali zokulwisana leRussia lokunceda iziphepheli. Okwamanje abantu abedlula izigidi ezilithumi lambili 12 million sebebalekile emizini yabo kwele Ukraine njalo abanye sebebulewe libutho lakwele Russia. Inhlanganiso yezindaba i-Associated Press ibika ukuba phose inkulungwane ezingamachumi amabili zabantu 19,000 sebebulewe libutho lakwele Russia eMariupol kuphela. Abaningi njalo asebebulewe kwamanye amadolobho baphoselwa emagodini ama-mass graves. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomqondisi lomnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party.
Ukwenza kweMelika akusoze kuqede impi ese-Ukraine. Ekuqaleni vele yibo abahlongoza lempi phakathi kwe-Ukraine leRussia. Kanti ke vele akuso Ukraine esempini yiNATO elwisana leRussia. ngoba iNATO ifuna ukubhidlisa iRussia ibe isisenza umhlaba wonke ube ngaphansi kwayo iMelika ngoba amazwe aseEurope aphethwe yiAmerica through iNATO.
Siyabona kulabanye ke abathi iMelika iyazama phela ukuthi ilungise udaba lolo njengoba ubona ke amalunga edale leCongress ekunangale ke ePoland akahamba phela kunangale ke eUkraine. Kodwa ke abaphehli nje ukuthi kugcine kusiba lempi enkulu yini kunangale.
Akusimangalisi ke ukubona abakhokheli beCongress kumbe amalunga eCongress esiya eUkraine. Lokhu behlokoza, befaka izikhali, befaka ibutho ngansithe ukuthi lincedise iUkraine. Sibe silokhu sitshelwa ukuthi ngabantu makhaza beUkraine abalwa leRussia. Kodwa kusaziwa ukuthi iRussia ilwa leNATO. Ukuze impi le iphele, iNATO kayiphume iphele eUkraine ukwenzela ukuthi kube lokuthula emhlabeni. Siyabona intengo ye-fuel, lentengo yempahla isisiyaphezulu ngendlela iNATO enza ngakhona eUkraine. Kabaphume eUkraine, iUkraine ingabi lilunga leNATO, kube lokuthula e-Eastern Europe.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela udaba lokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ngaphambilini kokunanzwa kwelanga labo ele-World Press Freedom Day kusasa. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondise zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Lokhu zithi kungaqala ngokuxoxisana phakathi kwezisebenzi emisebenzini etshiyeneyo lohulumende ukuze kuphunywe lamacebo okubumba lezo ziqondiso zokuvikela izisebenzi. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ukuvikeleka engozini lenhlala kahle zisebenzi, umanyano wenhlanganiso zisebenzi kwele Zimbabwe or Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthi bakhangelele ukuba kungabi lo muntu ngisho lo yedwa ongabe etholakala elimalela emsebenzini kumbe elahlekelwa yimpilo esebenza. Unobhala jikelele wale inhlanganiso, umnumzana Jafet Moyo, uthi kuyadanisa ukubona ukuthi lanxa ele Zimbabwe lathola uzibuse lokhe singakafiki kulelo banga njengelizwe.
Njengoba nisitsho, sibona abantu lokhe bengena emahofisini ethu, abanye bengalazandla, abanye bengalanyawo, abanye bengalamehlo, belamanxeba amaningi athize abawathole besemsebenzini.
Umnumzana Sylvester Mushaike ongumabhalane wenhlanganiso yabakumsebenzi wezokwemba e-National Mine Workers Union Zimbabwe uthi babhekana lodubo emigodini emincane esisanda kulezi nsuku nxa uqathaniswa le migodi emikhulu ekhanya ilandela indlela ezidingakalayo ngemithetho yelizwe kuleli yokuvikela ingozi emsebenzini.
Abantu bayalimala kaba hanjiswa kan esibhedleleni kumbe balokhu ze ama-records abo ahanjiswe elokuzeni e-NASA. Kutsho ukuthi laba bantu kabatholi uncedo ovela ku-NASA.
Umoyo uqhubeka ethi konke lokhu kubatshiya bedidekile njengezisebenzi, ethi kuningi okumele kwenzakale ukuze umumo uguquke ube sesimeni esihle esamukelekayo sokuvikelwa kwezingozi emsebenzini.
Esingathanda ukutsho ukuthi kuningi okufanele sikwenze ke ukuze sivikele phela abantu ezingozini. Kungaba imithetho engenza ukuthi kungaba nabaqhatshi bebona ukuthi ama budgets abo ayakhangela ke ukunqabela ke ingozi. kungaba kusemamayini, kungaba kusemafactories, kungaba kusemaofisini. Lokufundisa njalo zona izisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso yabazisebenzayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, ZICHEA, ekhokhela njalo inhlanganiso yeStreetNet International etholakala emazweni edlula amachumi amahlanu lambili 52 emhlabeni jikelele. Unkosikazi Lorraine Ndlovu uthi bona bazibona bechiwa ngaphandle, kanti abantu abanengi bengabantu asebephila ngokuziphandela bengaqhatshwanga ke ngumuntu beku-informal sector eZimbabwe. Ethi kuyadingakala ukuba kube lokukhulumisana lomphakathi emisebenzini yengatsha ezijene okuthiwa yi-social dialogue egoqela kolabo ukuze lolu dubo luphele.
Singakhangela i-social dialogue kaningi, kuhlangana uhulumende, abaqhathi, lezisebenzi eziqhathiweyo esingathi ngama-formal workers, ukuthi bacoxe bexoxisana ngokuthi babumbe imithetho kumbe khulume benze izinqumo ngendlela yokuphathwa kwezisebenzi lemisebenzi. Ingxoxo lezi azivamanga ukugoqela abantu abazisebenzayo abangachatshwanga abanjengathi. Sihlezi singaphandle, kodwa nxa kukhulunywa la lokusiphathayo kumbe okusithintayo kuyakhulunywa kulezi zindaba.
Senelisanga ukubamba umqondisi wohlangothi olubonayo ngenhlalakahle kaZulu, National Social Security Authority, ukuthi achasise abakwenzayo kulolu daba. Kodwa isikhulumeli salolu hlangothi uMnumzana Tendai Mtsekwa usazise ukuba lonyaka baqonde emajawundeni eGwanda beqinisa umkhankaso wabo ohamba ngendikimba ethi sisonke asisebenzele ndawonye ukuqinisa ukuvikeleka lempilakahle emsebenzini, act together to build a positive safety and health culture. AbeZCT ubathi kuqakathekile ukuthi zona izisebenzi zitholise imfundiso enelayo yokuvikela ingozi emsebenzini ukuze zizivikele, ziphinde zivikele labanye ezisebenza layo, zilolwazi njalo oluqondileyo lokusetshenziswa kwemitshina okungasoke kudale ingozi. Imitshina esetshenziswayo bathi layo kumele ithuthukiswe ngoba ekhona manje isimidala kakhulu, isiyingozi ngokwayo. Inhlanganiso yomanyano wezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, ILO, ithi kulesilinganiso esingaba kuzigidi eziphezu kwezimbili 2.3 million zabesifazane labesilisa abalimalalo kulahlekelwa yimpilo engozini zasemsebenzini kunye lemikhuhlane abayibamba-ke besemsebenzini. Bethi inani eliphansi elinikezwa ngabanye abaqhathi kundawana esijeneyo kungatsho ukuba inani eliqondileyo sibili lingabe lisedlula lapho. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umfelokazi wesizalwane seZimbabwe esabulawelwa kwele South Africa uElvis Nyathi, unkosikazi Nomusa Chuma uthi amapholisa athi kumele aphenduke eJohannesburg enkambeni yabo lapho kumele atshengiswe abantu abafika phose amachumi amathathu abacatshangelwa ukuba babulala umkakhe. UNyathi wabulawa ngesihluku egongodwa ngamatshe eqede lapho bamtshisa waze waba ngumlotha elokitshini le-Deep Blood kwele South Africa ngenyanga edluleyo. Intathelizindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umachuma uthi kasakwazi lokuthi enzeni yena esakhala umkakhe ngoba amapholisa we-South Africa athi kumele abuyele ayekhomba abantu ababothiweyo acabangela ukuthi yibo ababulala umkakhe lanxa wabatshela ngaphambilini ukuthi kabazi.
Abangifonele nje bathi ngiyafuneka lami ukuthi ngizobheka kulabo abantu abalanjiweyo ukuthi ngingathola ukuthi ngiqambo engimaziyo, but mina ngendlela yokuthi abantu abantanzane babone kahle ukuthi ngobani, so angiboni ukuthi ngizokhuluma ngizoqamba bani ngoba kwakusebusuku futhi angeke ngikhona ukuthi ngithi lo nguye ngoba lami babengarasa bengitshaya, so anzange ngibabheke kakhulu nasefesini ukuthi ngabe ngobani. Ngendlela engabona ngayo beseza umyeni wami angiboni ukuthi ngaba nesifiso sokuthi ngifike e-South Africa mina ngoba namanje ngisazi ubuhlungu ngento eyenzakalayo.
Uqhubeke ethi lokhu ehlulukelwe ngesehlakalo sokubulawela umkakhe. Ubonga loZulu ngokumncedisa kunye nohulumende weZimbabwe omnika amadola eZimbabwe apho sekafike isigidi 960,000 RTGS ozinkulungwane ezintathu zamadola aseMelika US$3,000.
Yahamba khona ihulumende la ulincedisile ngiyitholile imali. Hayi akukho okunye okunzima engakhuluma kodwa hayi umzimba wona ngokungathi awukho right, angiphilanga kahle. Ya khona i-counseling iyafuneka. Yafuneka ngoba into elanda vele ayipheli kimi engayibonayo ayipheli. Nokuthi nje incediswe lami ngiyakhe ngibe nendawo yokuhlala labantwana. Ngatholele ukufunda.
UMajuma uhlala lezihlobo zomkakhe kunye nabantwana abane elokitshini lenkulumane koBulawayo. Lapha bahlala khona baminyene, ngakho-ke isifiso sakhe ngesokwakha umuzi ahlale labantu bakhe ekhaya. Khepha ucela uZulu amncedise akhe umuzi.
Isitendi sami sisentaba zinduna. Ya khona ongabe losizo ukuthi basincedise, hayi singajabula kakhulu. Ngajabula kakhulu lathi ukuthi sincedise sithole okuhlala lathi sicatshise amakhanda labantwana. Ngibonga lalabo bonke abancedisileyo, ngibonga yonke nefamily yakwaNyathi nabomalume abancedisileyo. Ngiyacela ukuthi labantwana labo kumele beye esikolweni bedingele izindawo bebhadalelwe isikolo, abanama-uniform abalani nokuthi bayakhele indawo yokuhlala.
Umama mncane kaElvis Masibanda onguye ogcina uMajuma uthi umalukazana wakhe kaphilanga kuhle, kudingeka ukuthi asizwe ngokuphangisa.
Hayi umalukazana, hayi umzimba uthi kawuzakuhle, ubuhlungu nje, ubuhlungu umzimba. Asazi ukuthi le counseling iyafuneka le, lakho ukuthi nxa ulosizo lokuthi ngahamba kudokotela ngahamba, lakho kuyabe kulungile. Iya umuzi ufuna ukuwakha sibili, ufuna ukwakha umuzi ukuthi ehlale labantwana beyakhe sibili, bahlale kuhle labantwababo.
UMajuma uthi uyesaba ukuba ebhekana nababothiwe laba ngoba abalakho ukumsusela amanqe, njalo kababonanga kuhle ukuthi ngobani ngoba isehlalo lesi senzakala ebusuku. Uthi kasozabuyela eJohannesburg loba kungenzakala ukuba laba bantu bakhulule ngamaphoyisa enxa yokuswelakala kobufakazi. Umkakhe Mnumzana Nyathi wobulawa izizalwane zeSouth Africa ngenyanga ephelele zimethe samlando wokuthi ngowaseZimbabwe kabuyele kibo. Bamchaya ngamatshe, bamchisa, kwafa kabuhlungu okaNyathi. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kwezemidlalo selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Laka Premier Soccer League, iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos lemiklomelo engamashumi amabili lathoba munomunye ngemva kokunqoba elikwenzele wawangi-2-1 ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba selikhokhela ngemiklomelo emibili ngemva kokuba eleChicken Inn libe ngujikilobhanqa 1-1 leli Highlanders ngensonto. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthi ulethemba elokuba bazasivala leso sikhala.
So very early.
Kusasemasinya kakhulu, asikafiki laphakathi laphakathi kwesizini, isicoco asithathwa phakathi laphakathi kwesizini. Kusasele imidlalo emningi okumele idlalwe, njalo sizaqhubekela phambili silokhu sidlala.
Iqembu leHighlanders lona lithelele lahlala endaweni yeshumi lambili engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo elishumi lanhlanu. Umqoqeshi weBhosu uMandla Mpofu uthi ukuqhala kusizi, njalo sebekhangele imidlalo elandelayo.
Ngakwelinye icele singathi silahle imiklomelo emibili, kwelinye icele sithi sithole umklomelo oqhakathekileyo. Bekuwumdlalo onzima kakhulu, kodwa sikhangelane lo munye njalo umdlalo leqembu esakhelani lalo. Yikho sesikhangele lowo mdlalo esizawudlala leBulawayo Chiefs.
Iqembu leBulawayo sithi lingotshwe nge-1 kanyanga leBulawayo Chiefs, njalo umqeqeshi walo uPhilani Ncube ubikwa esejiye leso sikhundla.
Akumelanga ngizifake esimeni esinzima, sengizame konke okusemandleni ami, kodwa impumela iyala. Angifuni kusola abadlali, kodwa isinqumo engizasithatha ngesami ngedwa kanye lempumela yemidlalo.
Iqembu leBulawayo sithi lwelijeke amanye emsileni lile miklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo elishumi lantathu. Eminye imidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo kusigaba sePremier Soccer League iphele kanje. Iqembu leNkezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyanga leHarare City. Iqembu leBlack Rhinos linqobe le-10X nge-3-2. Iqembu leRentals linqobe le-FC Platinum nge-1 kanyanga. Iqembu leYada libe ngujike lobhanqa 1-1 leqembu leTriangle. Iqembu leManyika Diamonds linqobe le-ZPC Caribbean nge-1 kanyanga. Iqembu leCape United linqotshwe nge-2 kanyanga le-Cranbourne Bullets njalo lo mdlalo uphuze uqala ngoba abadlali beqembu le-Cape United bebesala udlala befuna imali abazigolodwa inkokheli yeqembu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.